So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Zibandlela 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi amagetsi luhlupho silinga lezinsuku lentambo ziyatshontshwa ziyafakwa namhla kusasa uze thayiseko ongangukuthi abantu bezisa laba bezithatha ngoba umuntu nje ngekaza phonga uqonda amagetsi nje.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi okwesikhathi eside kubangelwa yikwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla.
Amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayo yenza. Ngibona ababhizi kade sabanye eMDCT baliphoselwe ithambo. Izinja ziyalumana ngalokhu phela bomonzora abangemali bagijimisana emakhoti. Amboni ukuthi iattention ikhona ekhethweni namehlo asemalini.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi ukudonselana lokufuthelana phakathi kwamabandla ezombusazwe afikisayo kuzaphazamisa ukulungiselela kokhetho lwama-by elections. Kulabantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo kwabhubha abane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izakhamizi zakobulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi isikhathi eside kubangelwa yikwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla edolobheni leli okungumkhuba ezithi awenziwa ngamasela mahlayana kuphela kodwa langezisebenzi zenkampani yamandla kagetsi iZimbabwe Electricity Supply Authority. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Okwamanje amandla kagesi ayahamba okwesikhathi eside kulandela isimemezelo sokwabela amalutshwane atholakalayo ngokulingeneyo phansi kohlelo olwe-load shedding. Unkosikazi Priska Ngwenya isakhamuzi sakobulawayo uthi udubo yikuthi intambo zikagesi ziyantshontshwa.
Hayi amagetsi luhlupho silinga lezinsuku le ntambo ziyatshontshwa ziyafakwa namhla kusasa uze thayiseko ongangukuthi abantu bezisa laba bezithatha ngoba umuntu nje ngekaza phonga uqonda amagetsi nje.
Isakhamuzi sechabalala umnumzana Dumisani Ngiwane ngomunye wabakhala ngokusilela kwamandla kagetsi.
Ngihlala eChabalala, amagetsi ayasikhathaza kakhulu, ayahamba izikhathi zonke. Khonapha kwesinye isikhathi ahamba vele kungakayenzi lutho ukuthi sipheke even isikwane sikuphathise ezinye izinto zese singakwanisi ukuzenza ngoba amagetsi ahamba isikhathi sonke. Sicela lisincede sibe ngendaba yamagetsi ngoba ayasihlupha kakhulu.
Umphathi intambo yedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube usola ukwebiwa kwentambo zamandla kagetsi.
Izesa bacelile lokho kucela kuzakhamisa bathi nakwenziwa ngalokho isithi sentambo kwayo izabe isisemnyameni. Because of 53 that is taking place. That means the community is having to be in the end. We have to have a cables following the elanguilating of the national cables. The recommendation from Abel Celesta was specifically the Igapudu of Eric, specifically the Armenia. But ngenxa yokuthi ikhopha isisele kakhulu sisi senta nakumasupports la duzeni kwesisi senta lapho ungalini abathatha ikhopha wayazo ngalisebeye umthenyana.
Umqondisi weZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company eWange umnumzana Clayton Sakuthukwa laye ugcizelele kudubo lokwebiwa kwentambo zekhopha.
Our major problem has been vandalism and it has been it is speak now. People are taking down our transformer, stealing copper wires inside.
Namhlanje izakhamizi ezweni jikelele zithwele nzima ngokungatholi ugetsi oweneleyo phansi kohlelo olokwabelwa abantu bonke ngokulingeneyo olwe-load shedding. Kodwa lolu dubo lubikwa solubangwa ngamandla ngamasela asethatha intambo okubangela ukuba bahlale ebunyameni okwesikhathi eside belinde ukuzofakelwa ezinye intambo osekuphazamise ukuphila kwabaningi. Ngimela umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi olubona ngezengculaza olwe-National AIDS Council seluphawule indawo eziyisithupha ezizakhangela uZulu ovela phandle kwakobulawayo ukuze engabi lesikhathi eside efolile endwendweni elinde usizo lwezempilakahle. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibulawayo lidolobho lesithathu eZimbabwe kwakhokhelayo nxa kukhangelwe ukumemetheka kwegcikwane lengculaza ele-Human Immunodeficiency Virus, i-HIV, okulesilinganiso elilichumi phoselane ekhulwini, i-13.77%. Unkosikazi Sinatra Nyathi, umkhokheli we-National AIDS Council kobulawayo, uthi abantu bebehamba imango emide ngamabhasi ukuyafinyelela amaphilisi.
Impilo enzima ukuthi umuntu ebegade esuka lapho ahlala khona esibhedlela esikhatshana. So ama-clinics wonke kade anelisa ukuthi ekunike amaphilisi akwe-HIV. Siyakhuthaza njalo ukuthi njengoba sesingenile kuhlelo lokuthi siqede i-AIDS ngo-2030, abantu bonke sibe siphathisana, especially laba abanatha amaphilisi, sibasekele, sibone ukuthi abayekeli ukunatha amaphilisi abo, sibanike njalo ukudla okwaneleyo okuyaka imizimba.
Unkosikazi Sinatra Nyathi uqhubeke exwayisa abatsha ikakhulu ukuthi bengagijimeli ezocansi.
Kulaba abantwana abangakabi lomkhuhlane kodwa basengene emacansini, siyabakhuthaza kakhulu ukuthi bayithi umkhuhlane lo lokukhona loku kungakabi lomuthi wokwelapha dududu. Yikho silama-ARVs. Ama-ARVs ayanceda ukuthi umuntu ebeqhubeka ephila engelanto eziningi, kodwa umuntu ongaqedi i-HIV asikabi lawo. So siyakhuthaza ikakhulu abantwana abancane ukuthi masingeni ukujaha amacansi. Siyakhuthaza njalo kathesi kulabantu abasebenzisa utywala, ama-drugs, zento ezinjalo eziyenza ukuthi benze amanye ama-decision angalunganga empilweni zawo. Masiphileni impilo ezasiza omunye lomunye.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi sakobulawayo ozithweleyo elegcikwane le-HIV, uthi bafunda okuningi ngokuthi bazivikele njani ukuthi umntana azalwe engela mkhuhlane.
Mina ngiyathaba kakhulu ukuthi ngiyaphila, njalo angifisi ukuthi umntana wami engimthwele aphume elomkhuhlane. Ngiyananzelela ukuthi iningi labomama liyesaba ukuhamba esibhedlela ngesikhathi ukuthi bayehlola ukwenzela ukuvikela umntwana, okuyikho okuyingozi ngoba akumelanga baphuze ukuyahlolwa. Okumama kumelanga besabe njalo ukwenzela ukuthi kuzame ukuthi isikhathi leso abasiqambileyo sesiyafika umkhuhlane ubusuphungulekile, njengokufisa kwabantu lathi isifiso esisifisayo.
Unkosikazi Tholakele Mafu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi abantu akumelanga behluleke ukuthatha amaphilisi abo.
Silokujabula ukuthi sokulendawo ezinye ukuthi abantu bakwanise ukuthatha amaphilisi. Esikufisayo ukuthi abantu bengingeni ukuthatha amaphilisi ukuthi bangalahlekelwa zimpilo zabo. Thina nje sikufisayo ukuthi abantu banathe amaphilisi abo bengesabi, njalo balandele abakutshelwayo esibhedlela.
Unkosikazi Yolanda Phoko, isakhamuzi sakobulawayo, uthi ngenxa yokwesaba ukubandlululwa uthatha amaphilisi eklinika ekhatshana kulalapho ahlala khona.
Imizamo le yenziwa yinakho ukuthi khona sanelise ukuthola amaphilisi duzanda lapho esihlala khona, siyayamukela kodwa mina kimi khathesi kunzima ukuthi ngithinhlele luveve ngiphinde ngithathele amaphilisi eluveve lapho abantu abangazi khona. Vele kunzima kakhulu kimi, ngibona kungcono ukuthi ngihambe endaweni lapho engaziwa khona, endaweni yokuthi ngiyabe ngikhulekile ukuthi ngithathe amaphilisi. Njalo futhi okunye sekukhalelayo ukuthi amaphilisi lawa sephiwe inyanga eziningi ukwenza ukuthi singahlali sijitsha emaklinikhi.
Isabelo sakoBulawayo sesingezelele abantu abasehlelweni lwamaphilisi ehlisa igciwane le-HIV emzimbeni. Ngombiko owethulwa ngabe-National AIDS Council, isigaba lesi silehofisi eziqintini ezigoqela iBulawayo North, iBulawayo South, iLuveve, iNkulumane leMakhandeni. Inhlelo ezisunguliweyo ezenza ukuthi abantu abazifunayo bazifinyelele zigoqela ukuhlolwa igciwane, amaphilisi anathwa ukuvikela umkhuhlane, ukuxhunyaniswa kuhlelo lwe-antiretroviral therapy i-ART, ukuhlolwa kobuningi kwegciwane egazini i-viral load, ukuhlolwa imikhuhlane yemacansini kanye lokwelatshwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusiyaphela usuku lwayizolo kubikwa kulabantu abangamachumi amane lanhlanu 45 ababanjwe igciwane le-coronavirus, kwabhubha abane 4. Abo gatsha lwezempilakahle babika njalo ukuthi sebehlabe abantu abangaba yizigidi ezedlula ezine 4.2 million ijekiseni yakuqala yokuvimba igciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amabili amajekiseni bedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi amahlanu 55,381 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Ikomishini yezokhetho eZek ithi isilungiselele okweneleyo ukhetho lwama-by-elections, njalo ikhangelele ukudinda amaphepha okuvota, ama-ballot paper, ngenyanga ezayo. Wona amabandla ezombusazwe athi lawo aselungiselele ukhetho oluza kwenziwa mhlazi ku-26 ngoMbimbitho. IZEC ithi impumela yalolu khetho izaziswa ngelanga elilandelayo ngemva kokhetho. Lolu khetho lwenziwa ibandla elalithiwa iMDC Alliance selithiwa iCitizens Coalition for Change. Kambe sizakuzwa amanye amabandla ehlaba umkhosi wokuqilibezelwa njengeminyaka yonke na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission lanxa kuthiwa iyehluleka ukulungiselela, ingehluleka ukulungiselela ama-by election akhanya emalutshwane kangaka. Angikuboni kangako. Yebo kambe bake bayenza amaphutha, kodwa ayi lanxa kuthiwa bayehluleka, angiboni bengehluleka ukuqoqa ama-by elections. Angiboni sibili ngabe ehlula ngoba amalutshwane kakhulu. Okokuthi lami nginje unganika lowo msebenzi ngiqoqe iqembu lami, ngingawaqoqa nje kuhle ama-by-election lawa, amahakho maningi okumangalisayo, ngaphandle nje nxa kuyukuthi mhlawumbe kabala mali kumbe mhlawumbe kukhona okunye okuyabe kukhona nje ababezama ukukwenza, kodwa kamboni besiba nesizathu sokwehluleka ukuwalungiselela.
Wona amabandla ezombusazo ikakhulu aphikisayo, ubona ungani kusiyafika ukhetho ayabe elungiselele na okuqotho, kumbe kulokho kulokudonselana okungabangela ukuthi anqotshwe?
amabandla aphikisayo angiboni kulento ebambekayo abazayenza. Okokuqala, ngibona ababhizi kathesi abanye MDCT baphoselwe ithambo yihulumende okhokhelwa yibandla lezanu-PF, ubajikela ithambo, izinja ziyalumana ngalokhu phela Monzora bayalumana babanga imali bagijimisana emakhoti. Angiboni ukuthi iattention vele ikhona ekhethweni, iattention amehlo asemalini, bayadlephana babangisana imali. Laba babandle litsha sibonile kuvika edluleyo kunomination court, labo beletha amacandidate amabili amathathu. Sibona ebulenjini lapha sokuthethiswane kakhulu ngapha koBulawayo, sokuthiwa uProfessor Welshman Ncube ngwemthwakazi, babelokhu bedlephana bedlephana besenza senze njalo kanti nxa besenze njalo ibandla lezanu PF liyaziwa vele ukuthi nxa kungama by election bayenza lokho kungathi ngesilungu they summon strength sabo sonke bayenze konke abangakwenza ukuthi ba banqobe ngendlela amabandla aphikisayo ayenza ingxaba ngxoza ngakhona le confusion belokhe besilwa bona bodwa bephikisana bedonselana abanye baletha ama candidate ngamabili ngamabili angiboni ukuthi ngabantu asingabathi thina ba serious ngokhetho ngani nje ngabantu abenza amadlwane nje kuphela
umnumzana Angleston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo kunjalo nje abancintisa kukhetho lwama by elections bathi bazamela uZulu obhekane lenhlupho ezithiyeneyo uGibbs Dube usethulela lolu daba
kunengi abantu abakuthenjiswa ngabazancintisa kukhetho oluzayo loba abantu bebhekane lenhlupho ezimangalisayo omunye wabancintisa kukhetho lwamakhanseli kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change othi uzahlolisisa uhlupho lwezindlu ezithiwa ngabantu abadala asebephumule
izindlu eziningi kakhulu emzilikazi la kubo ngubo yentsha amaphepha ezindlu kahambi kahle abazali babe sebatshona kusala abantwana kumbe kusala abazukulu sizabancedisa ukuthi batholeke amaphepha aqondileyo ezindlu zabo sizancedisa njalo zikhona ezinye izindlu ezisuka zithengiswe ngoba izimuli zingenelisi ke ukuthi zibhadale ama-rates we-council sizancedisana kuba khona ke imisebenzi yesithi council njengokudobha amaphepha lokunye okuthile sizabe sikhangela ke kakhulu izimuli ezinjalo ezehluleka ke ukubhadala ama-rates ukuthi ke abantwana babo kumbe abazukulu kube yibo abayenza leyo misebenzi kwenzela ukuthi benelise ukuthi akuncane abakutholayo kwisithi council bambe bebhadalele izindlu zabo
umnumzana Albert Mhlanga oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edalela ephalamende uthi uzamela uZulu kahle engavotelwa
kunengi okwenzakalayo ke ephalamende sokuthule sokuthi ezwi uzabona sokuzwakala nje ama-member of parliament especially la independent ngoba kala umuntu amesabayo ukuthi angakhuluma ulutho uzaxotshwa mina ke kangila kwesaba ukuthi lanxa kuthiwa uzarikholwa ngoba ngike ngarikholwa phela izizathu khona bebona namhla laba bakhala nje ukuthi bayarikholwa nyamangala mina ngarikholwa nzange ngiye ekhodi ngahlonipha khona ukuthi ukwenzakalayo akudingakali lokuthi ungarikholwe ekhodi ngoba uyawusiqe lokhu okuthiwo ngumkhokheli wakho lebandla lakho so ngizimisele ukuyamela uphumula wethu lelizwe nje leZimbabwe ngoba kusela phela amadoda alezibindi labo mama balezibindi bonke abaningi uyananzelela ukuthi nje hayi ngabantu abasemsebenzini nje
lokhu kusekelwa ngumnumzana kwanele Hlabangana okukhela ibandla leRepublican Party of Zimbabwe
uvota lilungelo lakho njalo izinto zonke zeZimbabwe zingeke zilunge nxa abantu bengaphathe kunhlelo zelizwe engathi ukuthuthukisa ilizwe lethu ngokuvota ukuvota uqhakathekele kakhulu njalo abantu kabakwenze bekhululekile bangahlukumezwa bakhethe ubukhokhela ababufunayo okwesibili thina njengebandla sikhangela ukuthi zinenge inhlupho ezikhona elizweni kodwa esesikunanzelele kakhulu yibusela lobugwelegwele obukhona elizweni ukuthi thina nxa singena eParliament sizabuqeda lowo busela kanye lobusela obukhona kuma local authorities ethu sifuna ukukhetha inkokheli okhansila lama MPs abaqotho abazibisele ukusebenzela umphakathi hatshi ukuthi bangene bezohuquluza
maningi amabandla angene kukhetho lolu loba nje amanye esithi akuqhakathekanga ukuba eZimbabwe lenze ukhetho abantu besihluleka ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
Lifetalk lamhla sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe ukhetho lwama by elections oluzenziwa ngombimbitho. abenhlanganiso ebona ngemfundiso yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabeselisa labesifazane ePhadare enkundleni Men's Forum on Health bathi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abesilisa ukuba bengasaleli muva ekufinyeleleni usizo lwezempilakahle eziqintini ezimbalwa zelizwe. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbePhadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi baphakathi kohlelo lokulimukisa abesilisa kwezempilakahle yabo olwe Male Advocacy Drive endaweni ezigoqela iBobi, Jolotsho, Lupane lasenkaya ezabelweni zeMandebeleni kanti njalo lukhona lasemadolobheni. Unkosazana Thando lwenkosi Makhubaza wenhlanganiso le uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Sithatha obaba esiyabe sibakhethile sebetrenwa ukuthi laba bekwanisa ukuya khulumisana labanye obaba emakhaya. Nxa sebenze njalo babe sebekwanisa ukuhamba bekhuluma bebuthene, kwezinye isikhathi behamba beseyasenza ethiwa ama-dialogues ngesikhiwa ukuxoxisana labantu.
Uthi lapha kusuka kube lula ukuba abesilisa bekhulume bezwanana labanye babo. Uthi labo abayabe sebetholile ulwazi basuka betshela-ke abanye baludlulisele phambili osokusenza ukuba lolu hlelo lukhanye luphumelela.
Nganika njengo umfanekiso ukuthi njengekhotha edlulileyo ye-first quarter yomnyaka ophelileyo sibone obaba abangu 10,713 esasithe sizabona bona and sibone bonke esasithe simele sibabone.
Kulolu hlelo obaba bakhuthazwa ukuba bazinikeze isikhathi sokuhlolwa kuzifo ezitshiyeneyo njalo beqakathekise lemuli zabo. Umnumzana Zipho ngezipho Ndebele wePhadare uthi lokhu kugoqela lokuthi obaba benelise ukuphelekezela omkabo ngesikhathi besiyabeletha.
Siyakhuthaza abana obaba asambe nini siyefinyelela ama-clinics xa unkosikazi wakho ezitholele ihambe lonke ku-AMC kumbe ukuyavakatshela sibhedlela abana kukhangele obana mama umntwana ukhula kahle asambe nini labo. Siyakhuthaza abana ngasekwenze nini konke khona lokho.
Umnumzana Albert Mazula olwela amalungelo ezakhamuzi zeHarare uthi lokho kuqakathekile ukuze abantu behambelane lezikhathi ngoba endulo kwakungavamanga ukuba obaba bephatheke ngale indlela.
Endulo into ekhona ikuthi obaba baqeda isikhathi esiningi besegangeni bezingela besezimpini. Njalo omama njenge community babebambene besebenza ndawonye. Kwakulabo gogo ababe yibo ababe khangela omama abazithweleyo besenza imfanelo zonke ezaziza kwenza abelethe kuhle.
AbePhadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi ingqondo sezivuleka kubobaba okuthi kunyanga ezintathu zokugqiba umnyaka nyakenye bacebisane labobaba kwakhokhelele ukuthini abangaba ngamakhulu edlula kancane ayisikhombisa 723 babo benelisa-ke ukuphelekezela amakhosikazi abo emtholampilo besiya beletha. Benelise njalo ukukhuthaza abesilisa abaphezu kwenkulungwane ezimbili 2255 ukusukumela phezulu ukuyahlolwa izifo zengulamakhwa. Lokhu kwenzeke ngemva kokusabalaliswa kolwazi ngohlelo lwabo lolu emizini etshiyeneyo lasezabelweni kanye lasemadolobheni emizini egoqela iMbare, Headcliff, Warren Park, Highfields, leminye eseHarare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Intatheli zindaba kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zaseZimbabwe kanye lezeBotswana sezisole uhulumende welizwe elingumakhelwane ngemizamo yakhe yokufuna ukudlulisa ngesiphangiphangi edalele ePhalamende umthetho ozanika abacuphi imvumo yokulalela ingxoxo zabantu engcingweni kanye lakumakhale khukhwini. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ngokuleta umthetho lo edalela ePhalamende, uhulumende weBotswana uthi kuqakathekile ukuthi abacumula amacala ngokutshana kwawo babe lemvumo yokulalela incingo zabantu. Uhulumende othi lokhu kuzakwenza kube lula ukuthi bathaphe indaba ezingabe zixoxwa phezu kokudalwa kwamacala. Uma umthetho lo ungaphumelela edalela ephalamende, abacuphi babe bengasabotshiswa nguZulu phezu kwemisebenzi yabo ngesikhathi becubungula amacala. Njalo abacubungulayo bazabe bevunyelwa ukuba lezithupha kanye lamapasipoti besebenzisa amanye amagama angayisiwo awokuzalwa. Kodwa umthetho lo ubhekane lomduli, iningi likhuthazwa uhulumende ukuthi awesule ungakayilangaphi. Unumzana Nevat abangomele ibandla eliphikisayo le Umbrella for Democratic Change edalela iphalamende uthi uhulumende kumele abone ukuthi uyaguqula umthetho lo ukuze ungancindezeli uZulu.
DIS has been a rogue state and is still a rogue state. Nothing has changed. DIS is not accounting to anyone as we speak. When we have a rogue organization like that,
siyazi ukuthi ugatsha lwabacubunguli bensitha ole-DIS ngentando kayiphikiswa. Uma ulenhlanganiso enjalo ungeke wabanika umlando wokuthi belalele incingo zikaZulu. Sebake baphikisa isinqumo somthethwandaba. Sikwazi ngani ukuthi bazalalela ngaphansi komthetho omutsha?
Abe Zimbabwe kwele Botswana bathi labo bahlaliseki ngomthetho lo ngendlela oyiwo yona. Abanye bathi ngabe uyaguqulwa ukuze ilungelo loluntu lihlonitshwe kumbe livikelwe. Intatheli zindaba lazo zikhala ngokuthi ukulalelwa kwencingo kuza kwenza ukuthi umsebenzi wabo ube nzima. Umnumzana Mthabisi Dube uthi umthetho lo ulakho ukuphazamisa kakhulu ukusebenza kuhle kweintatheli zindaba.
Hayi, uma uhulumende elalela njalo esizwa ukuthi intatheli zindaba zikhulumani njalo zikhuluma lobani, kuzabulala kakhulu investigative journalism. Asiwo umthetho omuhle, yikuphela nje kwe-investigative journalism.
Inhlanganiso ezifana le Misa Botswana kanye South African Editors Forum sezikhuthaza uhulumende weBotswana ukuthi angaqhubekeli phambili ngokuzama ukufaka umthetho lo. Le ntatheli zindaba kule Zimbabwe zikhathazekile inyathela elifuna uthathwa nguhulumende weBotswana. Umnumzana Nqaba Machazi oyimisa Zimbabwe uthi ilungelo loluntu liyabe lingasekho ngaphansi kwalo mthetho.
Umthetho lo uthi Criminal Procedure and Evidence Controlled Investigation Bill yasebona umthetho lo omusha. Uhulumende uyabela ukuphoxa abantu ukuthi bekhulume imfihlo zabo, abacuphi bakahulumente bayakwazi ukuthi bebone ukuthi intathele indaba zikhulumani lobani ngasikhathi bani. Lokhu kakhulu sikubona ukuthi akusoze kwenze kuhle umsebenzi wentathele zindaba nxa sikhanyela i-freedom of expression le right to privacy, ngoba nxa uhulumende elakho ukukhanyela ukuthi abantu bakhulumani, abantu abasoze bebele bekhululeke.
UMachazi uthi umthetho unika abacuphi amandla amakhulu, ngakho ngabe iBotswana yamisa ukuqhubekela phambili ngomthetho lo.
Lo mthetho weBotswana lo awula oversight role. Abacuphi bazaba lamandla amakhulu, and esikubonayo ukuthi abacuphi bayakwanisa ukuthi be abuse lawo amandla ababelawo. Nxa sokungasikhangele lapha siyacela uhulumeni kaBotswana, lo mongameli weBotswana, ukuthi beme ukuwenza umthetho lo. Beqale bebona umthetho lo nxa beukhangela le lama international, local and regional standards ukuthi kuyahambelana yini. Njalo sicela uhulumende ukuthi aqale akhulume loZulu angajahi ngomthetho lo.
Ele Botswana ilizwe elaziwa njengamalutshwane kwizwekazi le-Afrika ahlonipha ilungelo loluntu, kodwa kulokwesaba ukuthi umthetho lo ungafaka uhulumende kusimo esingalunganga. Iphalamende ephakathi kokuhluza umthetho lo ibone ukuthi ungangena kusimo lesi kumbe ufuna ukuntshintshwa. Ibandla liwusayo leBotswana Democratic Party kuyilo elizibambe esidukwini kulolu daba, ngoba lile nombolo eziningi ephalamende. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ezimathonsi ngokuhamba kwamandla kagetsi okwesikhathi eside, kubangelwa ukwebiwa kwentambo ezithwala lawo mandla edolobheni leli. Ingcwethi ezicumungula ezombusazwe zithi ukudonselana lokufuthelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kuzaphambanisa amalungiselelo ama-by-elections. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.